siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 21 ngompandula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenkulu injabulo ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Unkosikazi sekayi Holland uthi kuyamthokozisa ukuthi uphiwe ithuba lokukhokhela ibandla le-renewal team, ithuba elingavamanga ukuphiwa abesifazana.
Ngishayela ihlombe i-renewal ukuthi bacele i-garden council ukuthi ikhokhelwa ngumuntu wesifazana. Ngiyathaba kakhulu ukuthi ku-politics zethu iparty enkulu njengale ibe lomcabango onjalo.
Ibandla lezaphu lelokhu liqhubeka ngokuthi ukuhlukuluzwa komlimi umnumzana David Connelly we-factory epulazini lakhe ngeminye yemizamo yebandla le-ZANU-PF yokuphatha ngochuku abantu abalwa bemele ibutho le-ZIPRA kanye labasekeli babo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla elizibiza ngokuthi Renewal Team lazise ngeviki edlule ukuthi lizakhokhelwa ngunkosikazi sekayi Holland lisalungiselela ukukhetha abakhokheli balo kunyanga eziyisithupha ezilandelayo. Njalo iningi lithi akujwayelanga ukuthi amabandla ezombusazwe akhethe owesifazana ukuthi akhokhele. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelayo unkosikazi Holland yena uthi kuyamthokozisa ukuthi uphiwe ithuba lokukhokhela leli bandla.
Mina ngikhanyela into le ngendlela ezintathu. Njengomuntu osengugogo ngibona ngani kwenzakale kwaba kuhle ukuthi into esintwini ukuthi nxase izinto zingayihambanga kuhle. Abakhulayo, obaba, omama babuye kubogogo kubokhulu bathi besicela ukuthi like lisibambele isigaba lesi okwenyanga lezi ezisithupha lisibonele ukuthi lisilungisele sisabona ngapha ngaphansi ukuthi siqoqa njani. Ngakho-ke ebantwini abadala ngitshaya ihlombe ku-renewal ukuthi bathe ku-Gardens Council ake lisincedise. Kuyinto eku-constitution yethu esasimelele ukuthi iparty izavumelana ukwenza khonokho ukwenzela ukuthi siye kuma-elections kuyiparty inye. Ngoba bona be-National Spending Committee babesitshelile ukuthi bayehluleka ukusebenza ndawonye thina sikhuluma labo ngo-January, February. Okwesibili ngitshayela ihlombe i-renewal ukuthi bacele i-Gardens Council besazi ukuthi ikhokhelwa ngumuntu wesifazane. Ngiyathaba kakhulu ukuthi ku-politics zethu iparty enkulu njengale ibe lomcabango onjalo. Njalo okwesithathu ukuthi ngingumuntu owatshayayo kakhulu ngalinyazwa. Ngitshaywa ngibona ababambi amandla i-state. Ukuthi abayisabanga ukuthi bacele umuntu owatshaywa kakhulu kangaka walinyazwa. Bathi hayi siyakwazi khonokho but asiyeni phambili. So kuma-torture survivors to the elderly kubomama ngithi mina hayi ngitshayele i-renewal ihlombe ukuthi babona abantu abanjalo ukuthi bangakhokhela into zembangazwe bazikhokhele kuhle.
Uzolo kanye labasekeli bebandla lenu lingabatshela wapha amazwi?
Ngithi mina kasikhangelaneni njengabantu abalothando enhliziyweni zethu, uthando lwelizwe lethu eZimbabwe. Kasikhangelaneni izipho esinazo ezokuthi sizifake ndawonye sakhe ilizwe lethu. Ngikhangela okwesithathu ukuthi amazwi okulwisana ake sifake eceleni, sike sifake phambili nje amazwi okubona ukuthi kulokho esikuvumeleneyo abalezipho ezingahambisa umsebenzi phambili yibaphi, babe yibe sibapha imisebenzi etshiyeneyo ukuthi umuntu wonke weZimbabwe adle asuthe uluju lelizwe lethu, kungabi yinto yabantu abalutshwana kuphela.
Unkosikazi Sekayi Holland ngumkhokheli webandla le-MDC Renewal Team obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Ibandla lezaphu lithi ukuhlukuluzwa komlimi umnumzana David Connelly we-factory epulazini lakhe ngeminye yemizamo yebandla le-ZANU-PF yokuphatha ngochuku abantu abalwa bemele ibutho le-ZIPRA kanye labasekeli babo. Unothando Spanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla lezaphu lithi selinanzelele ukuthi amapulazi amalunga alo akhanya eyiwo ahlaselwayo kulandela ukungenelwa kwamapulazi agoqela wabamnumzana uDumiso Dabengwa, uMajele Spanda, khathesi elakoConnolly. unobhala jikelele waleli bandla uDr. Strike Mkandla uthi bayakubona ukuthi ibandla lezanu PF elikhangele ukuya emhlanganweni walo omkhulu ngompalakazi lizama ukuthabisa abasekeli balo ngokubekela bezenzela santando kulabo abangasimalunga aleli bandla
ngokukhononi ngesikhathi kubelwa ilizwe bancedisa amajaka ezibra lawa siyo lalo makhesi wejwayeleyo ayefuna ukuthi sehluleke nxa sibuyela ilizwe yikho-ke okwenza ukuthi ngemva kokuthathwa ngodlii amajaha ezibra bahambe bayademonstrate labanye abantu abaziyo esigabeni ukuthi abakukhonoli ngabasiyo lana makhiwa ayesebenzisa ingalo ezinoboya
umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Martin Moyo uthi iningi labantu abangene emapulazini bathi banikwe imvumo libandla lezanu PF kodwa akula owaziyo ukuthi kungabe kuliqiniso yini lokhu uqhubeke esithi kuqakathekile ukuthi impahla yabantu ihlonitshwe njalo lomthetho oselizweni ulandelwe nguwonke umuntu kungela nketha bechabi
angithi kathesi sithethi na bathe babe thunywe libandla elithize nxa sesihlangana labo lakho siyabe sisingela qiniso labo ukuthi kathi bona bavele bengabantu abanjani kuyabe kufuna abantu behlale bezwisisana but nxa siyahlala sesithwalelane izinduku lamahloka ngiboni ngathi lathi siyabe singakukholisi
uDr. Mkandla wengeze esithi akulabandla eliqakathekile kulamanye ngoba bonaba abantu abathathelwa umhlabathi balamapulazi ngalinye ngalinye kodwa yiwo abawathathelwayo uthi uyakhathazeka ukuthi amapholisa ayagoqa izandla konke lokhu kusenzakala okubenza baqiniseke ukuthi libandla lezanu PF elidinga ukubakhothisa imbenge yomile
izangu ibuhlungu sikhangelela ukuthi amapholisa azalandela umthetho lezinye ingatsha zikahulumente zizalandela umthetho njalo sibone ukuthi lizwe liyaphambili umhlabathi uyasetshenziswa ngendlela yawo and siwuthathela ukuwusebenzisa kube nokuthi kuley assessment of how farms acquired since independence are being used by those who are driven free land and abaningi bakhona bayabusa njalo abaningi abaproduce lutho
lanxa nje umthethwandaba waphezulu ubuvikele umnumzana Khonoli kulokhu kuhlaselwa abantu bakandlukula bayaqhubeka bephazamisa ukusetshenzwa kuleli plazi iphephandaba le-Southern Eye libike ukuthi umnumzana Obert Mpofu uthi laba bantu asebeqale ukungena emapulazini abanikazi yizigelekeqe nje hantshi amalunga ebandla lakhe kungaziwa-ke kumbe utho lalabo abahlasela umnumzana Khonoli ngimele istudio 7 kobulawayo ngingunothando Sibanda
lamuhla kweziphathelane lokwenzakala emaphandleni esilethulela zona ngesonto viki zonke sixoxa lomnumzana Patrick Nene Sibanda owayemela iBinga North edalele eParliamente njalo kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai umnumzana Sibanda uthi lanxa iningi labantu esigabeni seBinga belima umombo amabele lenyawuthi kulabanye asebelima isilimo esithiwa yichindambi ngoba besithi siletha imali engcono kulo chinda
ngiyathisa ukulinywa ukuthiwa chindambi stonga chindambi isilimo esiyenza ukuthi umuntu angakwanisa ukuthi produce ama-drinks especially umasipa wechindambi kubomvanyana mbijana uyakhula mbijana ube nemthana and bayakufake emanzini kusuke kube yidrinki ekahle sibili yokuthi abantu beyanaka sibile zizi-energy
kodwa isilimo esasivele sikhona yini kumbe ngesakhathesi
sasikhona but sasingavamanga sasikhona kodwa lijani lapha lalaphayana sasilinywa nje ukuthi umuntu efake nje especially angapheki isitshebo senhlanzi njengathi thina lapho abantu behlanzi abathi inhlanzi angayenza isitshebo senhlanzi uyafaka mbijani amahlamvu ngani ngiyaba ngiyalokuza ngiba mnyana mbijana sivame kakhulu ngoba sesifuna kahle sithengwa yalo the cage $10 so abantu abaningi sebegijimela ukuthi lime isindambi other than ukulima i-cotton ngoba i-cotton lesona 45 cents so abantu abasafuna ukulima i-cotton sibelime isindambi abantu bona abaconnected futhi i-bioba ufuna ukuthi benze ama-yogurt, benze ama-drink, benze ini.
Nezindlini zabo kumbe hayi kudingeka ubuciko obuthile ukuthi kuyabe sokusenziwa ngamankampani?
Ayenza lokho ngamankampani. Bayabuya bezothenga ezenga, kusina kwamawayo. Bayabuya bazoselebe ngikhona. Bangathenga kona bayakwenza khonokho. Lalaba besindihambila khona benza khonokho. Bayathenga behambe uyezenza. Edinga, lo muntu othengayo edinga. Yena ule plus lakhe. Usebenzisa amafama njengama-employee.
Lo ngumnumzana Patrick Nene Sibanda owayemela iBinga North edalele ephalamende okucelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Moken Tsvangirai ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhonale iBinga. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, lagu shortwave 4930, 12080, lagu 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo Studio 7 esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Yekudivana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lomlobi webhayisikopo yabo popayi ethakazelelwa ngabanengi iDibulawayo Show umnumzana Thabani Lunga. Ngiyakwamukela kuhlelo Lunga.
Yebo baba Nyobona.
Kuyini okuphathayo kule bioscope?
IBulawayo Show imayelana ngempilo yakoBulawayo. Kulama characters amabili, into abazikhulumayo, into abahlangana lazo empilweni yabo, kutshengisela ukuthi bakhulele koBulawayo. Indlela abakhuluma ngayo, ama problems abawafaceayo nxa behamba empilweni yabo, zivela koBulawayo. So, the show imayelana ukuthi abantu bakoBulawayo vele baphila njani. But then yona ivele i-comedy yokuhlekisa.
Isike yabukwa ku-cinema imisebenzi yakho, bayamukela njani abantu?
Ingene ku-cinema mhlaka 8 August ku-hall enkulu yakhona eBulawayo Center. Ibigcwele okokuthi abanye abantu bebebuya becela ukuthi hayi sicela ukungena right loba sokungasela hlala siyahlala phansi. Sekuna sebakungenisa abanye kodwa bekugcwele kakhulu.
Ke sizwe kancane uSgwadi Mampara.
Amankazana athanda majita decent.
But thina siko decent phela socks.
Mana ratoni le plan.
Lawa amaplani akangama floppy socks.
Yabona sihambe e-library laphana. Sike sizenze amajita decent vele. Sibala amabhuku ongatsheri we-library kahle kugcwale ngathi vele. Kuhle kube ngokwethu.
But phela mina ukubala nguthando phela socks.
Uyabubuka amapikitsha kuphela right. Asihambe rato ungagwaji.
Jay nangutsheri phela socks. Ngiyam-approacha njani Jay?
Akusitshele ngoSgwadi Mampara.
OSgwadi Mampara. Ngurato lo socks amavizwa. Urato comes from Mr. Tula. Usocks lisokisi. So urato lo socks la ngabangane kakhulu. And wena bavele bahlala befuna ukuqomisa amantombazane. Manje inkinga yokuthi balomnyama kumbe abayenzi kuhle into yakhona. Kabaqoni bavele sonke isikhathi bahlala besenkingeni kuphela bezama ukuqomisa kodwa bengaqoni. So ikuthiwa iZgwadi Mampara.
Aha, nge ngabona enye i-episode zise-library zichovelana zizama ukukhombisa eSoxi beyitshela ukuthi yenzeni. Iyaqini iqonyiwe yini?
Hayi, zoyiqonywe. Actually, uSoxi niyo wayechovela uRato. URato wagcine ekhuluma i-poem, wakhuluma le nhlamba, usisi wabeyitshaya wabaleka.
Nxa uloba ngezinto ezinje lunga kukhona yini yabukubonile?
Yezi khona ezinye ezinjalo ukwenzakala izinto koBulawayo. Thina bese sikuthola ku fine ukuthi ungangena as yuma kusho yena. sikuthathe khona kuyana kwi-incident sikufake kusho yethu. Kodwa hhayi okukaningi nje thina into esiyithathayo i-fictional humor esizicabangela yona ikakhulu. Kodwa some incidents are taken from real life situations.
Mhlaka 3 ngenyanga ezayo iyabuyela ishow e-Rainbow Cinema. Ungasichazisela ukuthi kuyini esingakukhangelela khona?
Yeah, kuyaba kwi-1 hour 20 minutes show. Eyabe imayelana ngebulawayo show yonke okugoqela from Squadi Mampara, Ntuthu, Office Gossip, The Kingdom, Alpha News, Comedy Club. Yonke ibulawayo show iyabe ihlangene ku-1 hour 20 minutes yona leyo. Abayilandelayo ebulawayo show bayakwazi nxa ngikhuluma ngokuthi from our Facebook page bengiposta ama-clips from the 8th of October. So ama-clips lawana athengisa ukuthi kwakusenzakalani mhla 8th October.
Ke sizwe kancane uNtuthu.
Eita, ibizo lami nginguNtuthu. Welcome to Ntuthu Social Network Guide. Sonke siyakwazi ukuthi ama-social networks are slowly becoming a part of our lives. Some of us are already addicted to social networks. So this guide is to help you make sure your addiction does not affect the people around you. We will start with the parents. Nxa ukhuluma labazali, don't divide your attention between WhatsApp and your parents.
Ntuthu, zwile ukuthi malume wakho uyagula. Uhlekani kanti?
Bale speech masali ku-Facebook. Lithembani ogulayo?
Izathanda ukuthi sikhothamise amakhanda sikhulekele ogulayo. Baba nkulunkulu, nkulunkulu wena olidwala.
Sorry, banihlekisa lapha kuWhatsApp.
Washucishwa kwifoni kwakho khonoko.
Lapha kuNtuthu uthini, imayelana ngani?
UNtuthu ngumuntu othanda ukunika ama-advice. Uyakhangela ama social issues, especially concerning the youth. He's a character that has been through everything. So we have any advice to ama youth on peer pressure, domestic violence, into ezinjalo nje. Izinto ezitholakalayo empilweni ye-youth ehlala kobulawayo.
Hayi, isikhathi kasisavumi ilunga. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, sibongile lathi wam.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomlobi webhayisikopo yabopopayi ethakazelelwa ngabaningi kobulawayo iThe Bulawayo Show umnumzana Thabani Lunga. Ulunga nguye njalo oyenza i-animation kulibhayisikopo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile Inkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
We driver, sicela ushayele kahle mfowethu, nasifuna ukuyafika emakhaya siphilile, sikokuhamba lokho.
Hayi, mina ngisebenza wena lapha, mina ngikhanda imali la.
Phela uma uhamba kanje ngeke sikwazi ukuyafika emakhaya thina.
Ngofu nyehla.
Impilo yethu siqakathekile kule mali yakho
leyoyithatha. Ngofu nyehla, kathesi.
Ikala tegili perfumulo yabantu Khuluma la zumbuka zikhalo shayele delelo esengathi akazi kubana kukhona ukufa emhlabeni wesengathi uyasha mvuka zikhalo zosha azoyendo
ukuzixiba endla namhlanje ngesikhangele ebesilazo. Unkosikazi sekayi Holland uthi kuyamthokozisa ukuthi uphiwe ithuba lokukhokhela ibandla le-renewal team, ithuba elingavamanga ukuphiwa abesifazana. Ibandla lezaphu lithi ukuhlukuluza komlimi umnumzana David Cornell we-Fictree kutshengiswa ukuphatha ngochuku abantu abalwa bemele ibutho lezipra kanye labasekeli babo ibandla le-ZANU-PF. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.